sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izibukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-20 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ukuphithizela edolobheni leVictoria Falls abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa yinkokheli eyokuzikhethela umeya ziyayizonda.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besigcina umeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asidingi umuntu oyiforeign.
Izakhamizi zakobulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha, umnumzana David Coulthard, lokungathengelwa imota yomsebenzi ikhansili. Yena esithi imali ebimele ithenge imota kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu.
David Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo enguminister, umuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, wachiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu.
Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla leli ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela.
Because athatha lesa eRoma safika sachaywa sabe kakhulu isimi lokuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula. Abe sengitshela umuntu wanjalo hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vele kathi sokuba ibuhlungu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kamunge ukuphithizela ikhanselini yedolobho leVictoria Falls izolo lapho izakhamizi labanye abasekela ibandla le-CCC betshengisele ngesizathu sokungasuthiseki ngokubekwa kukasodolobho abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla, ikanti izizalwane zona zesithi zifuna oyinzalo yalapha. I-CCC yathola izihlalo ezilichumi lanye 11 phakathi kwezilichumi lane 14. UNokuthaba Dlamini usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Vukela lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimon Dolo omgamenge lokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baqoqa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu zatho sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besigcina umeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asidingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, badla qhasha abantu. Esifuna ifactor ukuthi engabe engumforeign uzaxosha abantu abalocal ezimeya ikhansini, asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Mufuna meya unoziva vanhu chizwarwa chayo muno unokhetwa navanhu kuti kuti mangwana kana tavone problem panaye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoverizwa zvataka kuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVFACORA umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukugcine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la.
Loba kunjalo umoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siya loyisa kakhulu ukuthi iparty ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini benze what we can call negotiate or a compromise.
Umnomzana yebhethi Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iwange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha
vele lo president yacho ukuthi bona ilize lakhiwa ngabanikazi kanti manje ungafakelwa umuntu ukuza lizabusa njani lizala kanjani ilizwe la ngkhona selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngekhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa uyayenza
uDube uthi kulusizi okwenzeke izolo
mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe-imposed khona so labo yikho behlele bezilungiselele so sahlala phansi le-management I'll also consult the Ministry of Local Government ukuthi sinike i-directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje
imizamo yokuxoxisana labebandla le-TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabisemandleni okuphawula imibono yabo ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngolunye udaba olufanayo izakhamizi zakobulawayo sezemukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard yena othi kafuni kuthengelwa imota yomsebenzi ikhansili esithi imali ekhona kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu ezifana lokuthenga izimota ezithwala izigulane ama-ambulance kanye lezithwala izibi. UColtard olilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC utshele umhlangano awenze le nhlanganiso ezizimeleyo izolo ukuthi uzaqhubeka esebenzisa imota yakhe avele elayo. Uthi idolobho lakobulawayo lidinga ama-ambulance angamachumi amathathu 30 kodwa kwamanje lilamahlanu nje kuphela. Izimota ezithwala izibi ziyisithupha nje kuphela kanti ezicitsha umlilo zona zine nje kuphela. Ngokunjalo umnumzana Coulthard uthi ngeke avume ukuthi umunicipal adlalise imali emthengela imota khona kulendingeko zikaZulu eziphuthumayo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile usengumuntu omdala uselezinto zakhe gakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi umuntu olezinto zakhe ongasoza landa ukuthi azovula umlomo adle edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe ngakho umbono wakhe ngumbono wemukelekayo sibile ezakhamizini ukuthi ama priorities akhe mbe lokho okuqathekileyo uthi akunanzele masinyane kwenzele ukuthi idolobho lakobulawayo lithuthuke. Abantu bakobulawayo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lowo. UDavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo enguminista, ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary wachiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu. Ngakho ke yikho abantu bele thembe lingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakobulawayo. Kukhangeleleke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakobulawayo lilenjongo yokuthuthuka lesiya phambili njengoba bamuzwa abantu bekhulume sitsho ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki zabakhona ezenza ukuthi kanti kungani zingaphutshi. Ngakho ke amazwi lawa abantu bayemukela kakhulu.
Yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa kobulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uColtard lo masipala wakhe?
Zinengi ke izinto ezingahambi kuhle kobulawayo. Okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakobulawayo enzikini yedolobho lakobulawayo okubangelwa ukuthi ikhampani yeterracotta eyayithe izalungisa igodini lalamhlanje ngemva kweminyaka eminingi lokhu ingaphutshi. So udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokusenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi chithisake idolobho lonke ludubo lwakuqala lo. Olwesibili ikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo. Ngakho ke abantu bakhangela ukuthi mhlawumbe ikhansikile entsha engenileyo izazama ukuthi ilungisise udubo lokuswelakala kwamanzi ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe ukuvula amanzi singathi water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela icouncil singaza ke sitsho ukuthi kwenziwa nguhulumende ngoba leyo i-decision beyipolicy evela ku-local authority. Udubo lwesithathu ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bills abo mbe singathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwamele bayibhadale sokulesikhathi eside abantu becomplaina ngokuthi kayiqedakali ufica ukuthi umuntu uthola inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi adinga swele. So esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhanyane ukuthi balulungisise udubo olunjalo ngoba ngolunye lwezindubo ezimqoka kobulawayo. Kube sokusiba ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcine ke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo zitanda. Imizekeliso yakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokishi lawo konke khona kokukhanya ukuthi kulungisiswe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtunkamile Nkomo weStudio 7. Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela esigabeni senkabazwe. Amalunga ezanu PF la athi amapholisa amanyana labe-CCC ukubahlukuluza. Ngesizwe ukansila Willard Moyo oyibandla lezanu PF ekhuluma ngalolu daba.
Yebo baba Gande, ayi ngiyabonga labalaleli udlame lukhona sibuliso lubhahile la udlame lo luqalise kusanda kudlula ivoti umbusiswa Ntini ulamanzi izakhamizi bezisika khona amanzi emzini wakhe kwathi sokudlula ivoti sebeluzile abantu be-CCC iwadi leyi ewadi 29 bahle wathi yena akasafuni bantu bezanu PF ababuya bezo kukha amanzi emzini wakhe wabaxotsha wabavala kabasakhi manzi kibo. Sathi yebo sikubonile. Kwasuka lapho ke kwaya endabeni yokuthi umlingwa Sibanda ungu-chairman we-CCC kona apho eDonsa wasuka wathatha amadoda awesiyezi othiwa ngumaqhuzu lo maphepha Sibanda umaphepha uGwindi amadoda lawa babengamapholisi esigaba kodwa ke baxotshwe esipholiseni dala emuva le ngenxa yezenzo zabo abazenzayo wahamba wabathatha bathatha imota kasobhuku owakosithemba phezulu le usobhuku ole mota bathatha imota yakhe bayathwala labana abantu ukuthi bezehlukumeza amalunga ezanu PF bayahamba bayathumba u-Aiton Sibanda bamgagqela emzini wakhe bamthumba emini bathi ulisele wawuthenge isola ngebhasikile isola itshontshiweyo esikolo isola leyo bayidinga bayiswele emzini wakhe bambopha bamfaka insimbi bahamba laye bafika esikolo bayathatha uLavethi Sibanda laye lilunga lezanu PF amadoda lade nisebenzela ku-campaigning team yami silungiselele ukhetho lukamhla ka-23 babathatha bahamba labo babathwala ngemota yona leyo ekasobhuku yena lo osekelana lebandla le-CCC yahamba hamba labo wabafikisa eRoma mabefika eRoma wafika babanika umpholisi othiwa khona ngumshungu washa nxa ngingaphambanisi umshungu washa mbe ngumshunguma onguye okhangelane lesigaba sami ngaye eDonsa. Wafika kababuza ngalutho wafika wabafaka insimbi wabatshaya kakhulu okunye kubuhlungu wabahlukumeza wabathotsha batshaya indlela ebuhlungu ezandleni zamapholisa betshaya yilo lelo pholisa elilodwa lathi seliqeda ukubatshaya libatshaya libabuza ukuthi lavota njani wothani sibona imini wenu inki ukuthi livotile babatshaya kuthiwa kabaveze leyo sola kwaba yileyo ndlela eyasebenzayo. So ludlakelo solukhona sibili olumangalisayo esigabeni la olumangalisayo singakwazi ukuthi pho njengoba bona bayakhala bathi bona izanu PF ilodlakela pho njengoba yibo sebesenza udlakela singaqalisa ke lathi kubisela ke lokubenza lokho abakwenza amalunga ezanu PF baza kuthi
uKhansila Willard Moyo ngwebandla lezanu PF esilobela. Kesizwe amazwi omunye othi wahlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC yena engowebandla elibusayo elezanu PF.
Ye yimulavethi Ncube yime ngachayayo enjayiweyo njayo i-CCC umlingo babuya bazasithatha ngolwesine basisemapholiseni basichayisa khona ngale ngiyenzanga lutho mina besibangisa ukuthi na basitshela ukuthi siqede ukuvota vele linyile lina sifuna ukuliswayipha la kanye sembonile sebenziswa yiphile sebendimazile. Bangitshisa la maphilisi ami okuginya ndlela engazange nginye amaphilisi okugula. Ngize ngabuya lo umfazi wami uzobuya la ekuseni. Lokudla zangasile salala sinjalo.
Umnumzana Lavet Ncube lilunga lebandla lezano PF. Siphinde saxoxa njalo lelinye ilunga lebandla lezano PF lalo elithi latshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla le-CCC.
Mina ngubhekuzulu Sibanda engikhulumayo. Kwabuya amapolisa evela eCS ebuye lomlingwa we-CCC bathe befike eKhalapana bafika bangibopha bahamba lami labe siye esikolo labe sasiya khona khona ngale. Bathe behambe lathi bafika bathatha omunye wami laba bamthatha emzini wakhe wabuya laye sabotshwa sahamba saye eRoma emapholiseni. Kwakungumlingwa lomaqhuzu logwindi lompofu. Abantu bona babe basithatha laphana bahamba lathi khonale kodwa sifumela icala esingalaziyo. Sifeke ukuthi lapha thina sasihamba sikhampena sikhampenele uHiladi lonyebera ukuthi ngoba yethu sasikhedwe sihambe sikhampena senza yonke imisebenzi. So lapha into esiyade siyiliswe la khona yikho sathathwa ke saye eRoma safika sachaywa. Chaywa kakhulu sibi lokuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula. Ngabe sengitshela umuntu wanjalo ukuthi hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vele kathi sloku ibuhlungu kakhulu. Besichaya besibuthi savota yini. So yinto eyasuka yami yangafethwa inkaba kakhulu yasuka yaba buhlungu kakhulu. Yase sinyagula, sinyahamba but kodwa nyagula vele ngizibuhlungu enkabeni. So amapolisa ayahlanda bona abantu bakhona unqoza babethwele babe lengqamu. Amapresbyterian ingqamu zokona babelazi abantu bangikhona bayabuyela amapolisa angikhona. And then into emangitshela umpolisa wangikhona lo izolo ngimfonela wathena kakungeni lokho kasebenzi into ezinezo zokufonelana nakalani isikhathi sobuntu ogulayo.
Lo ke bekungumnumzana Bhekuzulu Sibanda ilunga lebandla lezano PF. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sithinte isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena ukuchaya indiva lokhu esithi ibandla le-CCC alingeke lahlasela abantu ngoba liguquzela ukuthula.
Hachi thina mnumzana Gandhi yithi esikhuza udlakela elizweni asifuni dlame sithona sikhuza udlame silibandla elingasebenzisi udlakela silibandla lokuthula abantu bethu abakaze bachaye umuntu abasoze bachaye umuntu bazala beme eqinisweni ngokuthula ilizwe lize lihlaliseke.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezinlife.com liludaba lokuthi umanyano we-European Union usumise isipho se-$5 million esasiphiwe ugatsha lozokhetho i-ZEC ngoba yaqhuba ukhetho olumanikiniki. Imali le ibiphiwe i-ZEC okweminyaka emithathu. Iphephandaba le-Chronicle liludaba lokuthi izakhamizi zemzini we-Paternost kobulawayo zisele zisemnyameni okwamalanga amathathu ngemva kokuba amasela entshontshe intambo zamagetsi. Kodwa inkampani yamagetsi ithi lolu dubo luzalungisiswa kusasa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Hayi thina siyaphila. Mina into engiyibona le ehanjelwe nangakwa emhlanganweni we-United Nations. Umuntu lo angibona ukuthi uzakhuluma nje le nto ebesisindo. So kakhuluma into ebesisindo uhulumende wethu lo hayi umuntu angasazi nokamakhwapha ugeza sidla indoda engelanhloni ngoba vele wonke akwenzayo amanga lodlama lwenzakalela izweni lakithi akumtshaya isivalo yena ngoba vele sokwamngena uthena ungumbulali uzimisele kabe ngumbulali ngoba nxa bebona bengabheka laba be-United Nations ngama last year or early this year yaphromisa abantu wathi uzabhadala izikoloto ezatshiyazenzwe ngumgabe babuyele ku-Commonwealth behluleka wangaphumele egcikeni waqamba amanga uthi uthi amazwe wonke la azamlalele sithina ngumuntu wamanga. Thina into esiyifuna nje umnangagwa sisamfune embusweni kuphela akaphume ehlala phansi nje axekele nje ilizwe libuse ngabakwanisayo lokho kwakhe lokho sibe tshontshe senza naye sesidinge ngaye la uyabona kodwa angikwazi ukuthi wayengahlali phansi adede labanye siwatshontsha kwakwana wadla imali usuthu lemali manje usafuna nokunye kulokhu ebulalilizwa abantu behlupheke ezimabantwana behlupheke ezikolo ayikhona mani haye sizukuhlula abantwana sithi zivuliwe izikolo okufuneka izikolo fike imali yakhona ziyayithatha ngathi baxotsha abantwana ezikolo amatisha afundisa afolawa basola amatisha abarayithi barayithi kakhulu urhulumente ngehlele kanye aba ngokukhuluma ngosifana ngole busana
kustudio 7 kustudio 7 njani basakazi labalalela abahle ye lokhu esikhuluma ngazo indaba zokhetho ukuthi umnankakwa wawina kumbe waluza umnankakwa kodwa noma waluza bantu bakithi okukhona ukuthi abantu bakithi bayivotele izalo njalo basesebaningi abantu abayithandayo izalo so ukuthi sikhale sithi thina ye kwarikho ye kwasha kwacima kunzima ngoba kathi kuma ukuthi kayivotelwanga izalo ama-MP amangake athathathu so abantu basayifuna izalo futhi kakhulu abasemakhaya abayithandi izalo so abantu abaningi abakhomplenayo konapho kustudio 7 uma unganazelela ngabantu abangaphandle kwelizwe abantu futhi abangahambi ukuyavota kodwa babe lokhu bekhomplenayo bengaphandle khonaa so hayi bantu bakithi vele kusiza kwanzima lapha abantu basezahlupheka njalo lina bantu bakithi elifike emakhaya phana liqhatsha abantu lanzelela abantu elibaqhatshayo ngoba abanye abantu elibanikeza imisebenzi kwaphana ekhaya ngabantu abavotela izalo abathanda izalo ngoba bona bayajabula bayakwazi nani laphuma liya ngaphandle kwelizwe liyedinga imisebenzi libuye libaqhatshe mina vele umuntu engimazi ukuthi ugijima ngezalo angeke ngiphinde futhi ngimqhatshe ukuthi angakhela indlu kumba ngigibhelile emasimini ngoba kuthiwa mina kangikho zegoli aloku angeke ngoncono ngizenzele ngoba abantu laba bayajabula laba abasebenza ngaphandle kwelizwe
studio 7 livuka njani badala ithina siyavuka sibili hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wenu into nje lapha mina engimangalisa abantu bakithi khathesi sebekhala ngendlala langani ngizibuza ukuthi bona balilowa yini izano ukuhlala bevotela izano xa sekudlula amavoti bayakhala xa begijima izano ebarobhi ibanika ukudla bayahlanya kuthole sebehlanya njengasabantu ukuthi bahlanyelane sekudlula amavoti dala bekhohliwe omnankagwa ngabo khathesi bayakhala kula kudla kulani and for sure bayahlupheka abantu bakithi abake baphume kuzano ngenhliziyo zabo khathi balilowa kwini kuzano ababone inhlupheka esibhekane layo sure abantu bakithi ndawo izilima kakhulu abayekele ukukhala bethi bayalamba kuthini thini emadebeleni bavotela izano wonke emadebeleni sawutele bavotela izano ngobuningi babo kakhulu so bakhalelani manje kathesi asike siyelale into zokuhlala sikhala singalezi izano phumani kuzano phumani kuzano liphume liphume kuyala liphume kuzano andinawona bathi sabantu bakobulawayo akulazani even one phakathi kobulawayo ngoba baphumi bakhiphile izano phakathi kwabo so lani makhakhiphanini izano liphume kuzano kanti lalo hambani balokhu ehlala ligijimela izano kuphela ligijimela izano kuphela likhala ngangendlala awu khathi lizilima yini alifundanga yini phumanini kuzano bantu bakithi ibona ukuthi impili yangapi umnanga kuza linceda ngani asoza afala incede emadebeleni loba ngaze lifise lenzeni lenze nakudla lizahlala lokhu lifake izithombe zakhe emzini yena ezivalweni ngabi langaphi lihlupheka nje kuphela lizadla iphisha kamnankagwa lizancedwa yiyo bantu bakithi liyehluleka kakhulu
angiyamangala ukuthi kathinalezanu yakhona lo president wakhona lo bavotelwe ngobani abavotelwe ngabantu abahlala kuliphi lizwe ngoba ezimbabwe ungahamba besihamba sport indawo zonke lezi emakhaya sihamba ngamasonto singena indawo zonke emhlanganweni akula mtakade efuna vele ukuthi umnankagwa abuyele abuse abangupresident abantu bese bekhathele ngaye vele ungele ku-social media akula muntu ivinto oyi-one 75% wabantu kusiya ku-80% abantu bebefuna ukuthi kutibe lo tshintsho elizweni so kuyamangaza ukuthi namhlanje ubuye njani waba ngupresident upresident ofake ifezi kuyamangaza lokho la zino ezizinjalo kthi zikhonkothe loke ziba ngumsindo ogawule labo labo-witness dube akula nto bazayithola lapo akula nto bazayithola vini ngiyabonga msakazi ngumasengo okukhuluma lapha kobulawayo ephumule emadokini
sanibonani sanibonani kustudio 7 mbulisi abalaleli bonke elabasakazi ngithi linjani siyezwa abantu bezanupf bonke nganithiwa bona ma kuthiwa yanini kuright bonke bakuleft basapota mpela into zabo kodwa siboni besenza kusiba lo tshintsho la inganithiwa bona yibo baqala ukuhola ube kuya ngathi thina abantu kuground ube sithi bengaholi bengazange beyenze lutho kungalunganga imigwaqo bengazange balungisa amathawuni aba right
studio 7 studio 7 sabona sabona studio 7 sanibonani njani hayi siyaphila bengithanda ukukhuluma kanje ngohlupho lethu lwezimbabwe osomthetho i-ZANU-P F njengoba sihluphekiswa i-ZANU-P F kanje eyalela embusweni laloba idliwe sithi ukhetho aluphindwe kube lokhetho olutsha njengoba esimenemene abasenzileyo sibonakile lesi simenemene sabo isimenemene abasenzileyo beZANU-P F sibonakile besicela ukuthi ukhetho luphinde badala ukhetho luphinde kathi lathi nje sisemathepheleleni saziwe njengabantu esibonakale njengabantu.
Siyabonga hlabezulu, siyabonga iplatform esinikiweyo nokudana kakhulu. Cabinet eyabikwa ngumdala ubaba umongameli idimu langakho icabinet yefamily. Ngicabanga ukuthi umbuso welizwe asiwumbuso wefamily, umbuso ohlanganisela abantu umphakathi. Ngakho abantu okumele bamele umphakathi ngabantu abakhethwe ngumphakathi, abantu abakhethwe ngabantu, hhayi ifemily. Asifuni usabhukuthi kodwa sifuna abantu abazosimela ephalamende ukubumba imithetho yelizwe lokuqinisa imithetho ekhona lokuguqula imithetho ecindezela iningi labantu. Kodwa ambona ukuthi ma uhulumeni engowefemily kungaba khona lowo mcabango. Ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi elemelika likhuthaza umbuso wentandokazulu emazweni wonke ukuqedwa kwempi kwele Ukraine kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwelemelika lele China. UBiden wethulela umbiko emhlanganweni we-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni izolo esigabeni se-New York. Intatheli zindaba e-Studio 7 uDabo Kancube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentandokazulu emazweni atshiyeneyo omhlaba agoqela izwekazi le-Afrika le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa.
Uqhubekele phambili esithi iMelika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo bama le-Ukraine ekuhlaselweni kwayo yiRussia osekubangele impi esele minyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenze lendawonye.
Democracy is under threat. Authoritarianism is on the march.
Ingcwethi yezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi ungumbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo enxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngale ndlela akhulume ngayo.
Abakhokheli bamazwe atshiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezitshiyeneyo zigoqela umbuso wentandokazulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye uqhutshelwa edolobheni le-New York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington. NginguTabo Kancube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuka ukuphithizela edolobheni le-Victoria Falls, abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa inkokheli yokuzikhethela umeya ziyayizonda. Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha mnumzana David Coulthard wokungathengelwa imota yomsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande.